ndaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Ngali tshona njani sulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 15 kuNhlolanja 2020 nguChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, umhlangano kamongameli Emmerson Mnangagwa lenhlanganiso zesigaba seMandebeleni bexoxisana ngendaba ezithiyeneyo ezigoqela eGugurahundi kuthiya abanye belethemba.
Ungaphathisa mbona kunjalo ngoba uma kuthule kuphezulu akulanto eyaphambili. Futhi uma abantu bekhulumisana satshengisane ukuthi kambe singathini.
Kodwa abanye bathi umhlangano kaMnangagwa lenhlanganiso zeMathebeleland yizeleze.
Engingakwaziyo ukuthi kule-sincerity kungeni ngomuntu ofuna ukusebenzisa abahlenze ngani yaxoxisana labantu ebesethatha amaphilisi ezenzethi mhlaba ucabanga ukuthi idala yeBugurahundi silungiswa yena engalungisi lutho.
Kusungulwa umsakazo wesisuthu esigabeni seMathebeleland South. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukuhlangana kukamongameli Emmerson Mnangagwa lenhlanganiso eziphansi komanyano weMathebeleland Collective okwenziwe izolo kobulawayo kuxoxiswana ngendaba ezimqoka esigabeni seMathebeleland kuthiye abantu balesi sigaba belembono ethiyeneyo. Lokhu ngokwesibili ukuthi uMnangagwa ahlangane nenhlanganiso lezi. Okunye okwavunyelwa naye emhlanganweni wakuqala mnyakenye kubikwa kungafikafezwa ukuthiyela uMnangagwa ethandabuza emhlanganweni wayizolo. Abanye abafana lo wayengumphathi ntambo wezabalwa impi yenkululeko umnumzana Chingadube uthi inyathelo elithathwa nguMnangagwa liyancomeka. uMnangagwa wetheswa icala lokuba lesandla kumbhuqazo weGugurahundi ngoba wayengumphathi ntambo wezomvikela ngesikhathi ivuyo le-5th Brigade lize libulale abantu abacathengelwa ukuthi bangedlula inkulungwane ezingamachumi amabili i-20,000. Siqale ngokubuza uDube ukuthi kuyaphathisa na ukwenziwa nguMnangagwa.
Ungaphathisa mbona kunjalo ngoba uma kuthule kuphezulu akulanto eyaphambili. Futhi uma abantu bekhulumisana satshengisane ukuthi kambe singathini. Uyabona into into zaleGugurahundi iyeye sikwazi ukuthi sikhuluma ngabantu abafayo kudala abangasoze bavuke. But sezibeke sibone ukuthi kwenziwani ukuthi labo bantu aba-affected abaphilayo bangenzelwani, kungenziwa njani ukuthi kuthotshwe abanxeba la kibo. Singabona yinto eqakatheke ukudlula zonke. Yikho-ke into ezanjengoprezidenti ngiyayithanda sibili ngoba ngemva kwalokho akulamuntu owayekhuluma nangakho. Kwakuzila nje ukukhuluma ngakho.
Kodwa bakhona abanye abathi umongameli engxenye lapha engaba efuna ukuzigeza nje ukuthi umhlaba ubone ngani kukhona kwenzayo kodwa yena ngaphakathi engafuni ukuthi akwenze lokho akwenzayo. Likubona njani lo?
Hayi, lokho ngithi labo abantu bakhuluma nabo bayakhuluma nabo bayaphendulana bayamtshela lokho abakukhulumayo. Unfortunately kade lingekho mina kodwa ke ngiyakwazi ukuthi labo abakhona kade khulume labo ngabantu abazinzileyo labo abalemqondo. Uma kukhona abakuswelayo bayamthila kodwa ngakahambanga kade ke ngisoze bamthele kodwa babengelalolelo iyothuba. So okunye isikhathi esikhumbulisa kuphela asazi.
Kuke kwakhulunywa phambilini ukubana kungcwatshwe katsha amathambo alabo abasishiya ngesikhathi sombhuqazwe. Abanye bakhala ngokuthi kuyaba sokungani kuyaphazanyiswa amasiko lokunye okunjalo.
Amasiko athiyeni kulabanye ebasike nabo okungenziwayo lokhu ukuthi umuntu ofileyo agejwe kodwa abanye njalo amasiko angavumile. Ayisiko ukuthi balokhuzini bayafoselwa babanjwa ngamandla ukuthi bakwenze lokho. Uma umuntu esazi ukuthi amasiko yibo awavumile, uyabatshela nje ukuthi hhayi mina ngilani njengalokho, awulanto engiyifunayo.
Lo ke ngumnumzana Chinga Dube owake waba ngumphathi ntambo ozabalwa impi yenkululeko. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Lokhu sikudabalunye isiphathamandla somanyano wamathobeleland collective unkosikazi Jenny Williams ulandule imbiko ethi wancoma umphathi ntambo wezokulima umnumzana Parents Shiri ngokulalelisisa kudaba lwegugurawundi. UWilliams ubelandula amazwi awethulwe enkundleni yeTwitter ngunobhala kugatsha lwezembiko umnumzana Nick Mangwana. Ephendula enkundleni inye, uWilliams uthe yena wayethe uShiri ulalela kudaba lohlelo lwezambezi Water Project hatshi olwegugurawundi. UShiri ngomunye wetheswa ukuba lesandla kumbhuqazo wegugurawundi ngesikhathi ezithi nguJesu onsundu kumbe Black Jesus ngesiNgisi, ngoba wayezithi ulamandla okupha kumbe ukuncitsha umuntu umphefumulo ngesikhathi segugurawundi. Ukuhlaziya udaba lomhlangano kaMnangagwa sixoxe lolwela ilungelo likaZulu wesigaba seMandebeleni umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ukuxoxisana ngendaba yegugurawundi ngibona ngazathi ukuthi uyakwana ukuthi uyexoxe nabantu akusiyontendi, but engibona ngani kulolu hlupho yikuthi kungakhayela kusukela kumnyaka ophelileyo ubuyile wahlangana ne-Civil Society, wahlangana nezinduna kathi esusephendukile futhi wahlangana nani ne-Civil Society ukuthi uzasindephinde ephenduke futhi ezohlangana nabantu, but kangikholi ukuthi yikho khonokho kwakufunwa ngabantu beMandebeleni. Abantu beMandebeleni bayafuna bengahlangana la bemtshela lapho kufunayo ebese siyakwenza, but uma singahlala namhlanje kakukho lokhu kodwa okubambekayo osokwenzakele ngaphandle kokuthini ngokube exoxo labantu ethatha amapikitha. Engingakwaziyo ukuthi kule-sincerity kungeni ngomuntu ofuna ukusebenzisa abantu enze ngani yaxoxisana labantu ebese ethatha amapikitha ezenza ukuthi umhlaba ucabange ukuthi indaba yegugurawundi silungiswa yena engalungisi lutho. So ngibona zathi kokulo hlupho khona kubaba lowo, ngabe uthi exoxisana nabantu kube lokuncane okubambekayo ukuthi hayi lokhu sokwenzakele lokhu sokwenzakele, kodwa akula ngitsho lokhu kodwa esingakubamba esithi lokhu sokwenzakele ngaphandle kokuthi kunathwa amatiye kuthathwa amapikitha, yikho mina sengikubonile kuphela.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani kuzaqhubeka elokhu ethatha imfanekiso nje kuphela yini kumbe kukhona okuzagcina kusenzakala nxa sikhangelela kusasa?
Okuluhlupho yikuthi ungakhumbula kumnyaka ophelileyo ubuyile uMnangagwa la uthe ngemva kokubuya wahlangana ne-Civil Society lezinduna umfaka izitenzi, kodwa ngaphandle kwalokho uzakhangela abasekeli bakhe ongu-Secretary for Administration weZanu Obed Mpofu, u-Deputy Minister we-Communication Edmund Mtoti, lalo u-Permanent Secretary ku-President's Office ku-Communications kutomba uDoti Charama, bonke bachaya phansi bathi kwakona kula kuxolisa kwakuyisikhathi senu. So ngibona ngazathi kule nto yodesatoni kulalokho kuthiwo ngu-Emerson Mnangagwa njengo-President elizwe kube lalokho kuthiwo ngabantu abasekeli bakhe, and ngemva kokuthi bona betho njalo bacontradicta yena kasibonange senza anything to them, okutshengisa ukuthi yena okuthiwo ngabanye bakhe savumelani lapho. So kungabe kuyikuthi engxenye abantu bemadebheleleni labahlangana lapho uhlangana labo njengenjongo eyodwa yokuziklina. So yikho kulohlupho khonoko.
Alo-ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo olwela ilungelo likaZulu wesigaba seMandebeleni ekunhlanganiso ye-Ibheju likaZulu.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930, 13860 lagu 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Inhlanganiso elwela ilungelo lentatheli izindaba eZimbabwe Union of Journalists iZUJU isikhuthaze onozindaba ukuba bethule indaba eziveza indubo ezihlangana labantu ezigabeni hathi ukuqaphela indaba zombusazwe nje kuphela. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ekhuluma ngemva komhlangano wenzele eHarare lentatheli izindaba ezivela kumakampani ashiyeneyo, unobhala wezuju umnumzana Fosa Dongozi ukhuthaze intatheli izindaba ukuba ziqakathekise kuloba lokusakaza indaba zikaZulu. Uthe kuyadanisa ukuthi indaba eziningi ezibhalwa kumbe ukusakazwa zintatheli izindaba kulezi nsuku zikhangele kakhulu abantu abasezikhundleni lemahhovisini hatshi abantu kazana. UDongozi uthe ukungalobi indaba zikaZulu kwenza indubo ezihlangana labantu abaningi zigcine zisiba yinto yansuku zonke kungela maqhinga okuzilungisisa.
Kwesilohlelo kuhlelo lolu siyabe siya ezigabeni ezijiyeneyo sifundisa intatheli izindaba, ngoba into esinanzeleleyo ngeyokuthi kaninginingi intatheli izindaba njengentatheli izindaba sijayele ukulandela labo abemahhofisini omama labo baba laba abagqigqiza amathayi singalaleli kumbe ukubuza izakhamizi ezisemakhaya ukuthi bozona zicabangani ziphatheka kanjani kunhlelo ezijeneyo.
UDongosi uqhubeke esithi indaba ezihlupha uZulu ziyehlukana ngendawo, kungakho ke kufuze intatheli izindaba zikunazele lokhu.
Njalo okuphatha izakhamuzi zemadolobheni njengaseHarare lapho esikhona ngasithi le zakhamuzi ezisekhezi kubo Sontala kumbe kubo Gogo esanyathi khonale zitsheni. EHarare kuyabe kungela ndaba zamadibha, kodwa uza kuzwa bebuza ngani ngendaba zamanzi ukuthi amanzi aphume empompini zabo. Ingcekeza kumbe idoti akula oyithwalayo ukuthi ayeyilahla. Kodwa sisuka lapha sizabe sesingena ezigabeni kubomashonaland east lakwezinye izigaba lapho siyabe sesizwa-ke manje umkantsho wendaba ukuthi izakhamuzi zikhala ngani.
Omunye akade enxuse emhlanganweni lo ukuzokhuluma lentatheli izindaba isikhulumeli samapholisa umnumzana Phonyathi, yena okhuthaza intatheli ukuba sibhale indaba zenkohlakalo eyenziwa ngamapholisa. Unyathi uphe isibonakaliso zamapholisa aboshwe edolobheni leMarondela zinduna zabo ngemva kokubanjwa bethatha imali kubatshayeli lapho okumiswe khona izimota kuroadblock, esithi izinto ezinje yizo okumele zilotshwe zintatheli.
Sicela kakhulu abatshayeli combi operators akumelanga beyekele abachayeli besenza lokho nesithi i-bribery kumapholisa. Sizabopha abachayeli, sizabopha abanikazi lamapholisa konke.
Enye intatheli ekade isemhlanganweni lo umnumzana Leopold Mnende we-newsbubble.com, yena othe bafunde ukukhulu ngokusebenza ezigabeni.
Sifunde ukuthi nxa sibhala izindaba zethu fuze lathi sikhayele izindaba ezenzakala ezigabeni kulokuthi sise silandelana lezombusazi. Abantu abasezigabeni yibo abazaziyo izinto ezibahluphayo, izinto abazifunayo, njalo lezinto ezibahlukumezayo.
IZUJU izaqhubeka ifundisa intatheli elizweni lonke ukuze indaba ezikuzigaba zilotshwe lokusakazwa kabanzi. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Izakhamizi zeGwanda South sezinethemba lokusungulwa komsakazo kaZulu kulandela inyathelo likahulumende lokuvula amagagasi emanama omsakazo ozasakaza ngesiSuthu ngesikhathi umhlaba uphakathi kokunanza ukuqakatheka kwemisakazo kumbe iWorld Radio Day. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Umsakazo emanama ozabamba kumagagasi at 103.8 kufrequency modulation FM nxa suthe waphiwa imvume yokusakaza. Ugatsha olubona ngezamagagasi lokusakaza luthi lumsakazo kaZulu uzasakaza ngolimi olukhulunywa kuleyo ndawo lesisuthu, njalo lo msakazo uzabamba kwamakhilomitha angamathumi amane kusuka eManama. Emhlanganweni okuqhutshwe lugatsha lukahulumente olubona ngamagagasi yokukhitshwa kwembiko eManama kuviki edluleyo, unkosikazi Sithembile Ngatho isakhamuzi efumugwe uthi sesiside isikhathi belinde umsakazo kaZulu.
Sesilesikhathi lokhu siphakathi kwayo sizama singaphumeleli. Ngibonga ukuthi kuhle kwacaca ukuthi kungangeni ezombahashe eziyizo kakhulu ezidiliza inhlelo eziningi.
Umnumzana Simo Senkosi Sibanda, ongumbalisi esikolo semfundo yaphansi eManama, uthi ukusungulwa komsakazo kaZulu kuzathuthukisa ezemfundo esigabeni lesi.
Manje ngaso kulalo sesibona khona la sizathena umntana ukuthi hayi gijime e-ground, hayi gijime ehlabela laphana, tshaya ingungu lapha, ungakutshaya uzahamba kuradio community radio sikuzwe layo khona ngapho. Isithulile sokusibuza ukuthi a njengoba ngomnyaka ophelileyo kuqalisiwe isithuthi sikashiwe ukuvala ezikolo, ababalisi labantwana labazali besisibuza ukuthi a kati sisutu cha jecho shito ya kai uto chivere kisa kai kutu ayi naso lotele ulu jado ayi siya mwa haku
uzule mtubulwe nezansi ya mandebeleni sele minyage lindeo kusungula kwa li msakazo. Umnomza na Malaki Nkomo obo waba msakazo eze PC wapinda waba ngumelu eta lele parlamente uti begulu kwesa hapa pambilini uti msakazo le iza pate zomba ngazwe.
Wangwani bakwazoma wangwani imithetho iba nzima ukuthi community radio station izahlupha ngalokhu nalokhu abantu bazafaya the politics low management. But ngendlela okuchasiswa ngayo la isizawutsho ukuthi kutshoni ukusebenza, kutshoni ukuba umuntu weGwanda South, i-culture ithini liphatha njani, selihloniphana, selisazihlala. Ngibona uhulumende ngale ndlela sesebenze kuhle kakhulu.
Omunye njalo umsakazo lodumo umnumzana Umpile Marupi uthi inyathelo lokusungulwa komsakazo wesisuthu lo akumelanga kube yize esithi kuzadala ukulondolozwa kwamasiko.
Sikhangela ke constitution yeZimbabwe ithi indimi zonke zilelungelo lokuthi zisetshenziswe, zikhulunywe, zisetshenziswe njalo ezikolweni zifundwe.
Ukhansila weManama umnumzana Ephraim Nathi uthi njengezakhamizi bazasebenza ndawonye ukuze lo msakazo uphumelele.
Nokuthi sizakuthatha ngaphi amazwezi langikhona kuzaphuma esoke singabantu sihleli siyi-community, labantu bethu ababusiness abangaphi bonke abantu abakhanganile bangasincedisa, singancedisana lapha ngoba into yethu.
Unkosikazi Vivian Marara Jangaja, umqondisi wenhlanganiso yomsakazo yezigaba eZimbabwe Association of Community Radio Stations, ZACRAS, uthi uhulumende kumele akhulume senza.
I-government ibisikhulumile yathi okwa 2020 bazabe bekhangele kakhulu ukunika 10 izigaba okumele zithole ama-license. Isifiso sethu yikuthi kube kulokhe kusiya kukhula izigaba zonke zithole ama-licenses. And then ithemba lethu ngelokuthi uhulumende into le ayiyenzayo uyenza eleqiniso lokuthi ufuna ukunika abantu sibili abafuna ukubroadcaster kumbe ukwenza indaba zama community radios.
NgoLwesine leZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lokuqakathekisa umsebenzi wemsakazo ele World Radio Day. Indikimba yokunanza ilanga le World Radio Day lonaka ibigijima ngala amazwe athi le msakazo inqubela phambili lentuthuko kumbe Radio Diversity and Development ngesiNgisi. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Lingali tshona njani izulukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Prince Dubeko Sibanda omela iBinga North edalele eParliament engwebandla leMDC. Sixoxa ngomonakalo odalwe lizulu lesikhukhula eliwone kakhulu eBinga. Okokuqala ngiyakwamukela kuhle.
Ngiyabonga Thandi.
Ye, ungasitshela ukuthi umumo usunjani ebhinga lapho esizwa khona ukuthiwa konakele ngezulu lesikhukhula?
Oso kukhona kathesi ukuthi amanzi asehlile sokufele nje ukugeleza izifula. Imizi sikhanya sobala lapho kwadilizwa khona ngamanzi. Abantu abadilizelwa imizi sebabaleka emizini yabo khonapho kwakule mizi yabo. Sebehlala endaweni ezingane ziphakeme. Behlala lezihlobo labangani. Ngisuka khona izolo, ngithiye izulu selingani liyaqalisa futhi kufefeza. Bangalibona lisenza njalo sibebaleka sibebuyela lapho kuyabe kulezihlobo khona. Abaningi vele lapho ababehlala khona emzini yabo akusela lutho olukhona. Emasimini kakusela lutho. Ngafika nje kweminye imizi embalwa kwakulezibaya nje isibaya sonke sembuzi satshaya phansi, imbuzi zahamba zinjalo. So ke yikho okukhona kuground ngale esinakoma.
Ye, nxa usitsho wena ukuba na imbuzi zikhanya zahamba ngalamanzi, ukuthi umonakalo okhona nxa sikhangele izifuyo kuphela ungabungana?
Umkhulu kakhulu umonakalo owenzakileyo laphana, umkhulu kakhulu ezifuyweni, kakhulu ezinjengenkukhu, izifuyo ezinjengembuzi, inkomo. Abaningi inhlanhla yokuthi babengani kudala basebevele bezivulele bazisa ngangaphetsheya kwakhona. So ke hayi, imbuzi sikilezinengi khanya ngane zalahleka. I cannot give an exact figure kathesi, but imizi eminingi engayitholayo izibaya zembuzi eziningi sazithengisa ukuthi ayikwa imbuzi zonke zahamba akusalanga lutho.
Sike sezwa abanye besithi kungani uhulumende umadolonzima ekuphathiseni abantu khona le bhinga. Ungathini wena ngoncedo oluvela kuhulumende? Uyasiza yini uhulumende?
Uhulumende lo uvele unjalo. Noma ungakhangela even etsholotsho kuze kwenzakala etsholotsho, ukuresponda, iresponse kahulumende lo ivele iresponse leyane ngani lesidino phakathi. Ngoba nakhonapha kwathi kwenzakalela ngesonto usiyafika olwesibili lwesithathu, izisebenzi zikahulumende zazingezihambayo kuphela khona ngale zisiyabona. Lokuyafinyelela lapho kwakucashe khona abantu abaningi zingazange zikwanise ukuthi ziyefinyelela. Ukudla, abantu abanjalo bethise khona balahlekelwa ukudla kwabo konke akade belapho. Balahlekelwa yilapho akade behlala khona. Uhulumende izolo nje kulapho ahambe khona esethwele amasaka omumbu ukuthi ebanika. La masaka akhona omumbu mina tshengisa ukuthi khona uhulumende nezisebenzi zakhe kazifikanga kuhle phansi ngale. Ngoba ngabe kuthiwa zafika luba zananzelela ukuthi lezigayo sezathathwa zakhukhulwa ngamanzi akusela lazigayo. So kutsho ukuthi umumbu wonalo uhanjiswe ku-resident minister uMoyo, uRichard Moyo. Kutsho ukuthi ngokuthi bepheka igwadla siyaphila ngegwadla ke laba bantu yikho kuthiwoyo. Akukabi ikhempu ngaphandle kokuthi nxa ikhempu isuke yafakwa khona izolo emini umnumzana uMoyo sesiyafika khona ngale bekungela ikhempu akade ekhona. Omunye lomunye wama-victims ubezibonela nezihlobo zakhe yikho kade kukhona. So ke ngingazi ke ngaphandle kwegwadla nalelo ukuthi kuyinokunye abangabe bekuphile ambone ukuthi kukhona okunye. But into engiyaziyo ukuthi sesikhulume labaningi asebeqalisile ukuncedisa ukudla kwakhona kuhambe kwafakwa ko-DA khona ngale bhinga kumelele ukuthi kuhanjiswe ebantwini. But uhulumende vele yiyo indlela aresponda ngayo to natural disaster. Abanasikhathi sokuthi beresponde ngesikhathi esifaneleyo, bathatha isikhathi sabo ukuze beyefikelela lapho kuyake kufuna khona ukuthi abantu benu.
Hayi, kuyezwakala. Siyabonga kakhulu. Ungavalelisa abalaleli?
Siyabonga abalaleli. Sithanda ukubonga kakhulu amaZimbabweni awalapha elizweni labanye abaphandle kwelizwe abalokhu betshengisa ukuthi khona bayafisa ukusekela ebhinga. Siyabona uncedo lwenu luyabuya. UNkulunkulu alenzele kuhle ngaleso sandla esiphayo.
Hayi, lathi siyabonga.
Siyabonga kakhulu.
Loke ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda omela ibhinga North edale lephalamende engwebandla le-MDC. Sebe sixoxa la kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Okwamanje ke ngithethele emuva kancinyane ngelithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lelami uSithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lo nkosikazi Sibusisiwe Bhuti Masara uSenator weMathebelele North sicobongula ubunzima obubhekane labesifazana ebhinga kulandela izulu lesikhukhula elibadilizele imizi yabo balahlekelwa lazimpahla.
Mina njengomuntu ongumama ngiyangumama ngimela omama kumathebelele North. Udaba olusebhinga lubuhlungu kakhulu kubo mama. Kathesi imizi yabo ihambile amalangubo, amalazibhuku, abantwana ezikolo izigqoko, amayunifomu, amabhuku ahambile according to u-honorable member for Bhinga North. Thina njengabomama esesikuqalisile ukuthi sikwenze kathesi sikhangelane lo dubo olusebhinga North. Yikumobilize ama-resources in kind. Ngisitho izigqoko, ingubo, amabhuku abantwana, yonke into enza ukuthi umuntu angavuke khona ekhaya, ngitshelo le midano.
Manje lokhu liyakuthola yini njalo likudinga ngakho?
Kathesi ngike ngaba lomhlangano nomkhulu webhanga le-Women's Bank, sikhuluma mayelana ngoku-empower omama laba. Ngoba bona bathe bona abasibo non-government organization abangahle baba ne-immediate response to this situation esekhona kathesi. Bathi bona bakhangele endaweni ezeku-empower omama abasebhinga. Okufana nalokuthi ebancedisa ukuthola benza ama-community projects bebaningi. Akufana nalokufuya imbuzi bona bakamamakhethe angikhona. Okwesibili ngokokuthi bebadingele amaphemisi ukuthi i-fishing yabo, they do fishing kodwa bayenza okungekho emthethweni. Sekumele bezize okusemthethweni bathole amaphemisi ikakhulu kwimpaka omama. Ukwenzela ukuthi khona la bebe lezi mali zona lezi kuhlanganisa nje leyo ngokuthi khona kathesi udubo aphakathi kwalo. Salufuna ukuthi ngabe kuba le mali ebesakhangela ilizwe liphakathi kobunzima. Sasokhangela ukuthi sima-impawe bona ngokwabo omama endaweni i-Women's Bank khona iyazama. So banokunye abantu abathe ngihambe ngiyazama ukukhuluma lalo omela indawo naleyo benze ukuthi kungaqalisela ngaphi kuqalisela sisiya ngaphi. Yikho engumumetheli okwakathesi.
Uhlelo lolu olowe-Women's Bank lwenziwa kathesi kulandela izulu lesikhukhula kumbe beluvele lukhona?
Uhlelo lolu lukhanya belukhona kodwa belungakakhanyi ngoba nakathesi ukuthabalala ebantwini abaphansi kunzima ngoba imali zona lezo kumele zibuyele ebhenki kwazethu abanye labo beyoboleka. So bona bathi ukuze senelise ukuboleka laba abaphansi abangalama into ka-hard payslip yikubaboleka izimali lezo beyi-community kumbe i-branch kumbe i-ward. So fithi ukuthi omela leyo ndawo sokumele ebe phakathi kwakho lokho azame ukuncedisana labo bantu ukuthi bezame ukuphakama.
Engabe khona odingela abesifazana laba impahla zokusebenzisa nxa besesikhathini, ama-sanitary pads, lama-tampons kumbe abantwana izitube?
Ya, khonokho kathesi ngeke ngaba le mpendulo engakusuthisa ngani ngoba ama-non-government organization kathesi ngileqinisa ukuthi nxa befuna ukuncedisa bakhuluma lalo omela leyo ndawo la ngokuhamba bona ngokwabo direct abafana labe World Vision.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Sibusisiwe Kuta Masara, uSenator weMathebelele North. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo ngizwe ukuthi seliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile usigqibela ke uhlelo lwethu. Isikhathi savumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani. Ke sikhangele inhloko zendaba. Umhlangano kamongameli Emmerson Mnangagwa lenhlanganiso zesigaba seMandebeleni bexoxisana ngendaba ezigoqela eGugurawundi kuthiya abanye belethemba. Kodwa abanye bathi umhlangano kamnangagwa lenhlanganiso zeMathebeleland yizeleze. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama nguChris Gande, lilani.